Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olambulela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 6 kuNhlangula 2021 uKeeps Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Odokotela bathi kumele abantu balimuke igcwale le COVID-19. Ukhanya libimetika ngamandla eZimbabwe.
Yaxwayisa kakhulu mahlabezulu lingasondelelani labantu eduze liphefumulelana.
Umfundisi olodumo uTP Joshua Kaseko. Unkosikazi Grace Mkanjwe uphanyeka emthethwandaba udaba lokuthi kumele agebhe amathambo kamoyi uRobert Mkabe. Abalizihlobo ezafela emgodini eWange Colliery bathi baphila nzima. Bayakhala abantu ngobugebengu emaphandleni.
Kuba khona ke ubudlwangudlwangu ewadini obuba khona endaweni yethu lapha esenta.
Zalethulela ezamasiko ezabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye ngizozizwa kulumsakazo. Odokotela bakhuthaza abantu eZimbabwe ukuba baqaphele umkhuhlane we-COVID-19 okhanya uzongene kuhlandla lesithathu elizweni ngesikhathi kulabanye abahlatshwa amajekiseni okuzivikela ekuthapheni igciwane le-coronavirus. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Uhlangothi lwezempilakahle lubika ukuba akulamuntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Luthi abantu abangamachumi amabili lane 24 bahlolwe batholakala belegciwane le-COVID-19. Uhlangothi lolu luthi abantu abafika phose inkulungwane ezingamakhulu ayisikhombisa 687,000 sebehlatshwe okwakuqala ijekiseni yokuzivikela kumkhuhlane lo, kuthi njalo abedlula inkulungwane ezingamakhulu amathathu 375,000 sebehlatshwe okwesibili. Lokhu kubikwa ngesikhathi odokotela besithi usungene kuhlandla lesithathu umkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe. Udokotela Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela sempilo hospital, uthi kumele abantu beqaphele umkhuhlane lo.
Yaxwayisa kakhulu mahlabezulu lingasondelelani labantu eduze liphefumulelana. Lingakwenzi lokho. Abantu ababanjwa i-coronavirus kathesi babhubha masinyane amalanga amabili amathathu. Umkhuhlane wakhona usumubi kakhulu.
Odokotela abaningi bathi kumele abantu balandele isiqondiso zokuzivikela kumkhuhlane we-COVID-19 ukwenzela ukuthi bengathaphi igciwane leli. Okwamanje kubikwa ukuthi kusilela amatanka alomoya we-oxygen lamajekiseni okuzivikela kumkhuhlane lo. Kodwa udokotela Mahomva utshele iphephandaba le-Herald ukuthi sebethethe amajekiseni endaweni okulabantu abalutshwana bawafaka endaweni ezilabantu abafuna ukuhlatshwa. Kakhulumanga ngokuswelakala kwamatanka alomoya we-oxygen onceda abalegciwane le-COVID-19 ukuba baphefumule kahle. Abantu abaningi bayawesaba kakhulu umkhuhlane lo njalo bathwele nzima eZimbabwe. Omunye wababhekane lenhlupho eziningi ngunkosikazi Abigail Mumpambi wakoBulawayo.
Yesizwa kuthiwa i-vaccine ayisekho, ayisatholakali lula. Sizwa kuthiwa sokulabanye amadokotela ama-private asebethengisa. So ungananzelela indaba nale corruption iyabe siqalisile. Mina nanzelela ukuthi i-government kufuze ithathe amanyathelo amasinya njalo ba-clearle indaba bayiqondisise ukuthi kanti kona kuvele kuhamba njani endaweni ye-vaccine leyi. Abanye bayabe sebethe bahlatshwa kokuqala kufuze baphinde. Kuzagcina sokuyiphaniki kathesi so. So mina nanzelela ukuthi i-government lo mlando ukuthi ichasise le ndaba, iqondisise le ndaba, uchace ukuthi kanti kuvele khona kuhamba njalo.
Uhlangothi lwezempilakahle luthi abantu abafika phose inkulungwane lengxenye 1605 sebabulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 eZimbabwe, okulabafika inkulungwane ezingamachumi amane 39,168 asebahlolwa batholakala belomkhuhlane lo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Unkosikazi Grace Mkabe usephanyeke emthethwandaba udaba lokuthi kumele kugejwe amathambo kamuyi uRobert Mugabe wangcwatshwa egumeni lomuzi wakhe ekutama ngomnyaka ka-2019. Unkosikazi Mugabe uthi akukho emthethweni okwenziwe yinduna uZwimba ngoba kalamandla okuphuma lezi nqumo azenzayo, ngakho ke ufisa ukuba kuhloliswe konke okwethulwa zinduna. Kasenelisanga ukuxoxa le nduna uZwimba ngodaba lolu ngoba bengaphenduli umakhalekhukhwini wakhe. Umprofita olodumo uTB Joshua kuthiwa akasekho. Umsakazi weCable News Network kumbe iCNN ubika uba uTB Joshua ubhubhe izolo kusihlwa esigodlweni sakhe lapho athandazela khona abantu abaningi abadabuka emazweni atshiyeneyo abagoqela eleZimbabwe. Akwaziwa ukuba ubulewe yini uTB Joshua khonale eNigeria. Soku leminyaka phose engamathumi amahlanu wabhubha izisebenzi ezidlula amakhulu amane eWange Colliery okwaziwa ngokuthi yiKamandamba disaster ngesilungu. Lokhu kwenzakala mhla ka-6 kuNhlangula 1972 emgodini owaziwa ngokuthi number 2. Iziphathamandla zomgodi lo zabika ukuba kwadubuka i-methane gas lokunye okutshisayo okwabulala lezinye izisebenzi ezaziseduzane lomgodi lo. Ababhubha engozini le bangamakhulu amane lamathumi amabili lasikhombisa 427. Abafelwa izihlobo bathi sebehlupheke okweminyaka eminingi ngenxa yokuthi inkampani le kayizange ibancede ngendlela okwakungenza ukuba baziphilise. Omunye wabo unkosikazi Agnes Shaba ohlala eJambezi esabelweni seMathabeleni North. Umnyeni wakhe umnumzana Amos Sijara waphelela emgodini. Kuhulumende khonapho walinika imali kusanda ukwenzakala. Kwakuyimalini? Ye, kusukela ngaleso sikhathi kuze kufike lamhlanje beliphila njani? Akusitshele gogo. Ye, singathi wena khona manje ufisa ukuthi uhulumende ngawo ukwenzelani? Singathi kathesi vele awuphili kahle.
Hayi.
Umnumzana Daniel Molokele omele iWange Central edalelesi Parliamente uthi udaba lolu kumele luhlolisiswe.
Masikhumbula ilanga leli liqathe kangaka, sicela ukubana abakhokheli bekhampani yamalahle bengakhohlwa isihlobo zalaba abatshabalala kungosi le yenzakala ngo-1972. Kuleke kule ndaba ezibahluphayo laba abafelwayo. Sikhuleka njalo ukuthini imizamo yonke yenziwe ukuthi kungabi le ngozi efana layo naleyi.
Unkosazana Simiso Mlevu, isikhulumeli senhlanganiso yeCenter for Natural Resource Governance, uthi kuqakathekile ukuvikela abemba okutshiyeneyo.
Lanxa ingozi le yenzakala kudala, sinanzelela ukuthi lanamhlanje abantu abasebenza emgodini basahlukumezeka, imuli zabo zisahlukumezeka, abantu abahlezi lapho okutholakala ezenjiwayo khona bayahlukumezeka. Sikhuluma nje kumnyaka ophelileyo kwamoshakala abantu, kwaswelakala abantu abadlula engathi likhulu kungozi zokudilika kwemgodi. Singakhangela ematshitsheni esigodini abantu abedlula abangu 6 badilikelwa ngumgodi.
Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu lesiphathamandla zenkampani yeWange Colliery ngenxa yokuthi bebengaphenduli omakhalekhukhwini babo. Namhla kuhlelo esibambisana khona le nhlanganiso yeHabakuku Trust sesigabeni sebubi esabeleni seMathabeleni North. Bakhala abantu ngobugebengu osubugcwele esigabeni lesi abathi kubangelwa ngabemba igolide lokunye. Ake sizwe ukuthi umnumzana Ephraim Ndlovu omunye wabakhokhela isigaba lesi uthini ngodaba lolu.
Ngukhomvina oka Ward 1 kuba khona ke ubudlwangudlwangu ewadini obuba khona endaweni yethu lapha esenta isenta yethu ke okusela iTone ngenxa yegolide elilo elinjani elikhona kungakho ke kudingakala ukuthi ke mhlawumbe kube le base ekhona eyamapolisa ukwenzela ukuthi kucontroleke as long kungela kule ngela base ekhona kusho ukuthi ubudlwangudlwangu buzaqhubeka busiba khona esigabeni so ke I think i support eyamapolisa ingaba lusizo olukhulu kakhulu phakathi kwezakhamuzi zakithi.
UNdlovu usanda kukhuluma labantu emhlanganweni wezakhamizi ngodaba lolu.
As long singela base esiyabe silayo la ama neighborhood wethu even if benganikezwa whatever training benibanikezwe lo bazahamba baphambanise bengaphambanisa bazabotshwa because bangathatha umthetho wabha ezandleni zabo. So into efunakalayo yini yibhesi amapholisa abe khona esigabeni abe available kungabanjwa whosoever obanjiweyo agijini lahanjiswe emapolisa ipolisa liyabe likhona etrained personnel uyabe khona onguye oyabe komanda laba abanye abanjengathi then ngoba thina abafanana nathi singabamba umuntu siyayenelisa ukuthi sitshaye because siyabe sizondile but lowana yena uyabe ekwazi but umuntu lokuthi siqale sindade simvalele ngaphi siyemtshaya singale ngendlela yethu ngale discipline ngayo bani nasiyabe sibulala khona la then umthetho usukuyiswa njani ususivoka ibase ayibuye phakathi kwe sibe lamapolisa ethu
lokhu kusekelwa ngumnumzana Ruben Ndlovu omunye obesemhlanganweni okube kuboniswana khona ngohlupho lobugebengu
sibona ukuthi umuntu uyasuka la imali yakhe ayenyathi akuya phendula esiyakwenza ivoluntary training yabantu and kube nzima ukuthi izakhamizi zoziyireyizi abantu imali zakhona abatrenanga abakhona sibila babebesifiso sekulokhuzi abatrenile ngabalutshwana engxenye abahlalela duze kwenyathi khona.
Unkosikazi Sithembekile Nkala laye ohlala esigabeni lesi ukuthi izigebengu zibathole senzima.
Laba abantu nxa befika bona khathesi nxa sithi indlu yakho le bafika batshayiswale lapha bahle bangene bafuna ufake ifoni esandleni nxa unemota bakhupha ibhatri lemota bathatha amakhiye and abanye babe belele omakhelwane babe bengezwa beqede lapho bangena emoteni zabo bahamba wena awulayo ifoni khathesi sezithethe zonke eyokuthi ucontact abantu ukuthi ubajekhi sokwenzakaleni and vele kuyakuba nzima ukuthi kuthi uyangena ebhawuti iyapatrola ngaze bapatrole aluba vele wona amapholisa apatroli esigabeni elimbhubho ngoba ukuthi kuthi uyayina ebhawuti asoze bakukwanise lokho.
Simalapha namhla kuhlelo lwethu lwendaba zemaphandleni esibambisana khona le nhlanganiso ye-Habakkuk Trust. Abalandeli bebandla le-MDC abasanda kukhululwa entilongweni umnumzana Last Itamai Mahenga Hama lo mnumzana Tungamirai Matsokere uwakuthiwa babulala ipolisa u-inspector Petros Motetsa eGlenview eHarare balakho ukuhlawulwa yilabo abababophayo. Idale le-Supreme Court lithe kabala macala. Ukuze sihlaziye udaba lolu sixoxe lo mnumzana Majobana Ncube igqwetha elilulela amalungelo kaZulu.
Sizwile ukuthi amajaha eMDC la amabili akhululiwe. Unfortunately anga bibone ijudgment yakhona yonke, ngibone okulutshwana nxa kuyikuthi iSupreme Court ithi labantu babevele bengelacala kusho ukuthi balelungelo lokuthi bademande babophise labo ababevele bebabophisile bona ukuthi bababhadale ama damages esingathi thina ngesilungu kuthiwa malicious prosecution kusho ukuthi lo olomlandu ukuthi bathonisiswe bachuchiswe bona bevele kwakungela mlandu wokubachuchisa kufuze ukuthi abhadale inhlawulo yama damages for ukwenza lokho.
Umnumzana Machobana Ncube ligqwetha elilwela amalungelo kaZulu. Sixoxe laye ekubulawayo. Le yi Studio 7 esakaza eZimbabwe. Lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Singakangeni kusigaba esilandelayo, sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Joseph Biden uthi uzatshela umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin iqiniso ngakwenza kwele Melika lamanye amazwe emhlanganweni azawenza mhla ka 16 Nhlangula eGeneva. Uzakwenza umhlangano lo besuka emhlanganweni we-G7 lowe-NATO. Inhlanganiso eziguqela e-European Union, i-United Nations lezinye zisola kakhulu ukuvinjwa kwenkundla yokuxhumana e-Twitter kwele Nigeria. Uhulumende uvimbe inkundla le esithi kulabantu bajojozela udlakela enkundleni le. Okwamanje sike sikhangele ezamasiko. Namhla sithupha ngendlovukazi uLozi Gay. Liyamazi na uLozi Gay? Sixoxa lo mnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe.
Gobalanda, kunjani?
Sijola njani dube labalaleli?
Sijolile sibili singazi wena. Lapho khona kuthini kwalapha?
Hayi, konke ukuhamba kahle, umcando kuphela.
Umcando lo siyawazi ukuthi sibili isikhathi sangikhona Gobalanda. So ke abantu bayabuza bathi uLozi Gay mbani. So ke angifuni ukuthi uphendule khona manje, kodwa ke wena ongasenzela khona akuzibize phela izangelo zikamzilikazi, uyazazi?
Hayi, angiyona imbongi, ngathi ngisomlando angiyona imbongi. Kule mbongi kulo somlando kule nyosi. So ziyahlukana lezi zinto.
Wena uyini manje? Ha, nangikola.
Na ngisomlando, hayi inyosi yenkosi, hayi imbongi.
Ngisomlando kuthoni esakho sikhundla lesi?
Usomlando umuntu olandisa ngathi ngesilungu bathi history, umlando wesizwe sakithi samaNdebele, nguye umuntu obizwa kuthiwa ngusomlando loyo.
Akubatshela abantu, akubatshele Gobalanda. Abantu ngizoba bakwazi phela ukuthi kuvele kume njani isizwe sikamthokazi.
Bafisa ukwazi ngumama uLozi Gay.
Yeah, batshele.
Bemfisa nje ukuthi ngayenza ibende, bemfisa ukuthi ngichaze kahle kabazi. Ngichaza ngumama uLozi Gay uMadlodlo. UMadlodlo ubeyindlovukazi yakomthwakazi shadwe yinkosi uLobhengu la, kodwa bebebaningi phela bengekho yedwa. Sikhumbule ibe kulabo Mpoliyano Nanjube, labo uMamkhwananzi, umama wabo Nyamande omhlambi kanjalo. So kwabali sikhumbule kule mpi ka-1893 kusiya ku-1894 lapho kwanyamazisa khona inkosi ku-22 December 1893 kusiya ku-1894 ngo-7 January. Ngamva kwalokho ke umama uLozi Gay umsebenzi wawenzayo waqoqa amakhosikazi enkosi loBhengula wonke, wayakha umuzi okuthiwa kukonkosikazi ku-Enyathi. Wathatha amadoda afana labomthana uKhumalo oChifu labomfulana Khumala abayibo abazala isizukulwane sakoMabhikwa namhla esiphethe
lupani
nabosikhobokhobo. Bagadalwa umuzi othiwa kunkosikazi le nkomo imfuyo yonke yenkosi loBhengula. Yinto eyenzakalayo from 96 kwaba lomvukela wamahlaba ezulu wawuholwa ngumama uLozi Gay labonyamande abantwana benkosi uLobhengula. Umvukela lo wawubizwa kuthiwa yimpi yehlokela ibomvu. So leyo mpi yehlokela ibomvu ikhumbula ubulawayo wayesedilikile lapho phela, ngoba wadilika ngo-1893 udilizwa abelungu. So lapho ehlokela ibomvu yayiholwa nguyumama uLozi Gay. Lapho ikokwazalwa khona igama namhlanje silibizwa kuthiwa kukomfazi utshaya indoda. Babemangala kakhulu lo mama besithi yeyi, lo mfazi lo utshaya indoda ngoba wayegamula indoda iwele phansi ngehloka kuthiwa kuse ithiwa yimpi yehlokela ibomvu.
So ke sibona ukuthi njengoba sebabuthelele kwampana amakhosikazi wonke, wagcina uhamba njani? Akubatshela bani?
Sikhumbule ukuthi ilizwe angithi lathunjwa ngabamhlophe. Kulo mama akanjube awesimbiza kuthiwa ngumpoliyane uMandiweni wayezalwa ngale kobaba uKhayisa. Nguye ewathathwayo labantwana abagoqela uSdojiwe, uNgubo Yenja, bonke labayana bayalahlelwa la eCape Town kuthiwa kungona bayafundiswa khonayo. Kanti-ke yikho lapho okukhayele khona ukuthi kumele kumile khona inkosi. Yingakho-ke lapho babona ukuthi okay, kuze amaNdebele ngoba lokhu eyala ukuthi kuphondo, So ngcono sithathe bona abantwana laba nxa bengala nkosi babuseka lula ingakho namhlanje sikanje so abantwana bonke bathathwa basiwa le so ukukhothama kwamama ulozikei wawusudilikile umbuso wamandebele namhlanje yikho sihlakazekile sikanje so umuzi lwana kufanele ukuthi abantu bekunanzethe umuzi lwana othiwa konkosikazi osenyathelwa uqakatheke kakhulu kufanele ukuthi kwethiwa siyawuvuselela uqakatheke kakhulu mama umuzi kamama ulozikei
hayi ke udaba ludluluma lapha lamhlanje besixoxa lo mnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe ingcwethi kwezamasiko esintu ake sizwe ezokholo lwesikristu silo ntukamele komo
Ngiyalamukela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungamile nkomo lamhlanje ngilomfundisi usenisipanda ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi
ngiyabingelela abalaleli namhlanje kusihlwa ngiyathaba ukuba lani ngiyathemba libe levikendle
usiphatheleni lamhlanje
namhlanje nzafuna sibale sikhangele uJohn chapter 6 iverse yona inga 26 uJesu wabaphendula wathi ngiqinisile ngithi kini liyangidinga kungayisiko ukuthi labona izibonakaliso kodwa ngoba ladla izinkwa lasutha lingasebenzeli ukudla okuphelayo kodwa ukudla okuhlala kuze kube impilo enaphakade ezalinika khona indodana yomuntu ngoba yena uNkulunkulu yise emphawulile basebesithi kuye sizakwenzani ukuze senze imisebenzi kaNkulunkulu uJesu waphendula wathi kubo lo ngumsebenzi kaNkulunkulu ukuze likholwe kulo yena amthumileyo sihlangana lapha noJesu eqedwe kwenza isimangaliso esinye sasijengisela ukuthi vele yena ungumesaya njalo ke uvela kuNkulunkulu wayeqedwe ukuthatha ke izinkwa ezazintutshwana ezazithwele lijaha elinela lizithwalele izinkwa ukuba lidle lapho lilalela uJesu wathatha ke leso sinkwa uJesu wabonga kubaba wasihlephuna sasuka saba isinkwa esiningi saqalisa ukukhula saba siningi sadliwa ngamacuku langamacuku abantu abaningi siyanazelela ukuthi abantu bathe sebethole lokho kudla baqalisa ke ukulandelela uJesu ikho sihlanganayo lapho echasisa ukuthi alinilandeleli ngenxa yokuthi limbone ngisenza izimangaliso zokuvusa abantu kwabafileyo kumbe ukuphilisa laba abayizigoga kodwa linilandelela ngoba lifuna ukudla okuyesifisweni baningi abantu abalandelela uNkulunkulu ngenxa yokuthi abafuni impilo enaphakade kumba bafune kumkhonza kodwa bamlandelela uNkulunkulu befuna izinto eziphelayo izinto zakhona apha emhlabeni abantu abanengi bakhangwa imali kumbe bakhangwe izinto ezibonakalisa ukuthi uyabe phila impilo enhle lapha emhlabeni kungayisithi ukuthi khona kuyisono kumbe kubi ukuba nezinto lapha emhlabeni ngoba uNkulunkulu uthi ngizalipha ke phezu kombuso ngizalinika la impilo ephuphumayo khonapha futhi lisaphila emhlabeni kodwa udubo lusuka lube khona nxa injongo yomuntu kumbe yonke into umuntu ayiphilelayo isiyukuthi ufuna ukubuthelela inotho eyalapha emhlabeni ngoba uJesu yasixwayisa ukuba inotho yalapha emhlabeni asoze sihambe nayo ezulwini sizokuyithiya lapha iyabola iyadliwa ngumuhlwa kodwa ke nxa sisebenzela izinto ezingapheliyo ezisezulwini aziboli azidliwa ngumuhlwa sibona uJesu ukhuluma ngabantu abadinga izinto zalapha engathi isinkwa salapha emhlabeni isinkwa salapha emhlabeni siyabola lenotho yalapha emhlabeni layinjalo nxa into oyidingayo kuyinotho kuphela ungadingi uNkulunkulu kuyabola njalo kuyaphelela la bakhona abanye abantu abafuna uNkulunkulu ngoba bemfunela ukuthi abenzele olunye ulutho yibo laba bantu abalandelela izimanga okokuthi bengeza ukuthi kulomuntu ngapho sekhona oyenza izimanga ezinje bayagijima bekhonakale bengeza kuthiwa sokulomunye ngapho futhi osevukile bayagijima bekhonakale ngenxa yokuthi abalandaba abadingi uNkulunkulu badinga izimanga kuphela
akuyiphethe mfundisi
kasithandazeni baba igama lika Jesu kubo bonke labade belalele ngiyathandaza ukungena enhlizweni zabo ube inkosi nomsindisi ubaguqula impilo zabo baqinise ubasindise ngegama lika Jesu amen
lo bekulohlelo fuselela umoya silomfundisi usenisipanda tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkungo
okwamanje sokwesikhathi sohlelo lwabatsha
Yebo, mthakathi omuhle zimpapo omuhle lengali jona njani izulu kandaba ngiyalibengelela kuhlelo lwethu lwanamhlanje igama nguMikeobe namhla kuhlelo siqhubeka sixoxa labatsha abakumsebenzi wezandla sikhangela ukuthi baphila njani elizweni kulesi sikhathi imingcele yakweZimbabwe ivaliwe ngci njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kweCOVID-19 ukukhanya ngani kuphambanisa indlela baqhuba ngayo ibhizimusi kuhlelo silo Atmos Banda oza Jelo kuningi Sibanda ngiyakwamukela kuhlelo unjani?
I'm fine, thank you so much.
Hayi siyabonga ngokungena kuhlelo. Namhla sikhangela ukuthi liphila njani elizweni. Siyezwa enengi laba kumsebenzi wezandla bekhala besithi ibhizimusi liphansi kakhulu. Chasisela abalaleli okuningi.
Yes, I business depends. Business depends. Into le ngathi maybe ngichaze ukuthi kube kabili kumbe kube kathathu into le. Lapho lathi ngathaba le lockdown eyayi total lockdown ekhasa ngo umnyaka uqalisa ngo January. Yasi thova. Then sithethi siphakathi kwe lockdown leyana ingakapheli kwaba le ndaba yokuvula kwezikolo. Isikolo sesivuliwe zathatha imali ebantwini. Ngoba thina angathi ama customers ethu ngabantu abantu bona laba abaphilayo elizweni leli so bathathela imali ngabasukusiza ama uniform into eziningi ezazifunakala ukuthi abantu ngabe besikole i-disposable income leyo imali ukuthi umuntu akwazi ukuyisebenzisa hayi abantu bale mali endifani bayibhizinisi leliphansi
siyezwa abanye becela uhulumeni ukuthi alisize ngama stimulus packages njengalokho okwenzakalayo kwamanye amazwe ukubona njani lokho
mina bengingafisa ukuthi uhulumende ancedise informal sector
hayi wathi ngokubamba umlomo khonapha atmo isikhathi sesedleyo kumangoyi sigqiba ingxoxo kuthasisela abalaleli ukuthi uhulumende engalisiza njani
ngokuthi maybe city by city or province by province kube transparent abantu bekwanisa ukuthi be-apply la mafana bewathole iprocess yangkhona i-transparent ingela ukuthi umuntu usupporta liphi bantu ngaba yenze politics umuntu ulethi makanjani kwi-society kodwa kube ngokunceda abantu ngoba abantu bonke baphakathi kwana la mabhizinisi oba employment akula abantu vele baziphilisa ngakhona ukuthi imisebenzi ezani sangathi amasanzi abe available kungabi le bandlululo kungabi le kukhangelwa ukuthi lo ngubani uvela ngaphi kodwa abantu bancede ngekonsumi zifike
Hayi siyabonga Admo Sibanda ngokungena kuhlelo isikhathi yisesesihle kumango yisesifikele emaphetholweni ohlelo Lukanda basithanda ukubonga uAdmo Sibanda osakhulayo okumsebenzi wezandla ngokungena kuhlelo sesifikele emaphethelweni ohlelo lwanamhlanje lingakhohlwa ukuthi sidibana njalo kuhlelo lweLife Talk The Connection angolwesibili 8 to 9 p.m. khonapha emsakazweni weStudio 7 la kukhasi lethu leFacebook leVOA Ndebele olevalisayo ngenjabulo igama nguMikeobe wathi ngitshaye phansi Lukanda ba Zimbabwe muhle bye bye
Siyabonga Mikeobe. Silikhuba lapha uhlelo lwethu lwamhlanje. Oliver Lisa ungibs Dube.